Ngize eWashington ngivacation labuthuke. Ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthake uvela eBhilitane. EBhilitane wenzani khona?
Ye, eBhilitane ngisebenza labantwana like phansi kwe-social service. Kwesinye isikhathi le-youth justice.
Ye, zilabo senzani khonapho labantwana?
Senza inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangazibone besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi-ke kulabantwana beZimbabwe yini ojala ukubabona khonapho inhlelo ezinjalo?
Ye, bakhona kodwa-ke hhayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama, kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama-British abazalelwe khona le-Britain, bangathi baba baningi kakhulu.
Ngaso sikhangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakudube, ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokho njalo ngakusi-affecta. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba silezihlobo zethu, nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala nabo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu sokuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudubeka kudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ubele kuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje, njengoba la maybe ngithravelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali, othola ukuthi vele uyabesebenza umsebenzi oyi-one. Kodwa-ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala, uthola ukuthi umuntu ungudokotela uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali, kodwa uthole ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale awenza. Kwenye isikhathi uthole ukuthi uqhashe i-agency njengemisebenzi leyo okhangela abantu, uthole ukuthi maybe angazi sathi bale-disability, ama-learning disability, siyayenza nje imisebenzi leyo ukuze sigcwalise izikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga ukutshela abantu beZimbabwe nesimo abakiso sona lami ke ehlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa nokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza, kodwa-ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula. Ngoba ongaphili uyahlola, ngesintu uyazi wabudube kithi bathi ongaphili uyahlola. Ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokho kwenza ngo-2017, konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha, waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekile, konke kuyenzeka. Kodwa-ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi-ke eBhilitane babambambo uhlala ngapha ngakhona?
Yes.
Inhlanganiso yakho?
EBhilitane ngise-Elisi. Yes, Elisi is about 190 miles north of London. Iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti leyana kuthiwa yi-North West lona leyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu ke babo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudukele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga e-Washington. Ngibonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba.
Hayi, kulungile baba.